Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 2 Mpandula 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ekuqhubekeni kokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, abanye sebebuyela ekhaya lanxa umumo lawo umubi.
Abaningi vele nje ungahamba emabhasini lapho uzobona impahla zabo sebezithumele ekhaya, abanye abanabafazi, abafazi babo sebehambile emakhaya.
Imindeni yabantu abalitshumi ethi izihlobo zayo zathathwa libutho le-5th Brigade esilobela ngo-1985 isole induna yesigaba ngokuthi ithi kungakhulunywa ngalolu daba.
So abantu labana bakhombelisa umfesi wobobaba ukuthi baba angalinini, ngizawufaka emlomeni wakhe ukuthi angalinini, babisana lokhulu egogo laegogo esinye sana ukuthi angafuni lasendlini.
Iqula lekomiti ebona ngezamabhizimusi kukhansili yakoBulawayo lisembukisweni wezokulima we-agricultural show eHarare, lapho elithi liyedinga khona ulwazi ngenhlelo zokulima.
Sikhangeleleke lathi ukuthi nedolobha laboBulawayo ngokuya kwesikhathi sifuyeke inkomo zesichaqo eplantini zikamanisipala wakoBulawayo, yikho sikufundile okuningi, kanti sakhangela njalo lezilimo eziningi onjengenyawothi lamabele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ekuqhubekeni kokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, abanye sebebuyela ekhaya lanxa umumo lakho umubi. Abanye batshele iStudio 7 ukuthi bayesabela ukuthi umumo uzokuba mubi ngamandla ekupheleni komnyaka, isikhathi uhulumende athi upha abanamaphepha e-special dispensation kumbe ama-exemption permits ukuthi babe sebelungisise amaphepha abo, ngoba nxa bengayekela ukwenza njalo bayabe sebeselizweni leli okungekho emthethweni. Sixoxe lomunye wasebeqoqa ukubuyela ekhaya, umnumzana Apple Khumalo.
Okay Chris, kube nezigameko endaweni ezihlukileyo, esibhedlela esePretoria ne-Hillbrow Clinic ne-Rosettenville Clinic. Obekhona abantu bedudula abebevalela abantu bangaphandle ukuthi bangene bayefuna usizo emaclinic, bebevale emagetini befuna ukuthi umuntu ongena ngaphakathi eclinic angene ene-ID bamverify ukuthi ngabantu be-South Africa na kumbe ngama-foreigner. Ma ungela-ID awuvunyelwa ukungena. Same thing eyenzakale ngale ePretoria, esibhedlela kwesinye isibhedlela sePretoria ngale elokishini, bebemegethini besithi abantu abangena kufanele baproduce ama-ID. Kwasokusiba nesigameko sokuthi abantu be-EFF khona ngale Pretoria bangena kwasokuliwa, nesigameko esifanayo futhi ngapha e-Hillbrow nalapha eTelfontein. So e-Hillbrow babuyile kodwa kusabanga nodlame, kodwa lapha eTelfontein e-Rosettenville kube nodlame ngoba kugcine sokuphoselwana ngama ayithe kwaba nomsindo omkhulu kakhulu.
Ngomumo wona lo okhulumayo, usuke wezwa yini abavela eZimbabwe abathi sebebuyela ekhaya ngenxa yakhona lokho okwenzakalayo?
Abaningi kakhulu abantu bakithi bathi sebekhathele ngoba isimo lesasikho sihle Chris. Ma uyavinja ukuthi ungena esibhedlela, asithi mhlawumbe ulimele ulunywe inyoka ufuna usizo oluphuthumayo, kusho ukuthi phela uzofele emnyango clinic. So hayi, baningi abantu bakithi abathi sebekhathele ngalokhu, and abantu abaningi abasasebenzi la. Isimo sibi lapha Chris eSouth Africa. So nami nje ngiyacabanga ukuthi fanele ngibophe zami ngihambe ekhaya ngoba angeke ngihlalele kulokhu. Mhlawumbe ngingatshintsha ingqondo uma bezorinyiwa ama-permitted, kodwa hayi, baningi kakhulu abantu abahamba ekhaya. Sengizwe sengikhuluma nabantu abaningi vele bathi bahambe ekhaya, abaningi vele nje ungahamba emabhasini lapho uzobona impahla zabo sebezithumele ekhaya, abanye abanabafazi, abafazi babo sebehambile emakhaya. So isisimo esikhona.
Alo-ke ngumnumzana Apple Khumalo, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Imdeni yabantu abalithumi ethi izihlobo zayo zathathwa libutho le-5th Brigade esilobela ngomnyaka ka-1985 ngesikhathi segugurawundi. Isisole induna esigaba ngokuthi ithi kungakhulunywa ngalolu daba phambilini kokhetho ngoba kuzabonakala sengathi kukhulunywa ngezombusazwe. Lokhu kuphume kunanzwa ilanga lomanyano we-United Nations elisola ukuthunjwa lokucatshiswa kwabantu emhlabeni jikelele ele-UN International Day of Victims of Enforced Disappearances ngolwesibili. Umqondisi wenhlanganiso ye-Ibheju likaZulu, uMnumzana Mbuso Fuzwayo, uthi bamanyane lenhlanganiso ye-Hill Zimbabwe Trust ukuqhuba lumbuthano endaweni ehlukileyo kule minyaka yonke ukwenqabela ukudilizwa njengenhlala yenza kwelitshe lesikhumbuzo abandise ukulibeka.
Njengenhlanganiso besise silobela lapho dasihlangane lalabo abalahlekelwa ngabazali babo abalokhu bengazakali abayi-10 esilobela ngojekiseni. Bezibuyile izihlobo abantwana labomakhelwane besizonanza lolu suku. Abakuthiloyo basinikeze i-report back kwabahlangana lakho ukuyahlangana le nduna uMalisa. Lapho esihlanganele khona ayisikho odasijayele ukuhlanganela khona ngoba izakhamizi zilokwesaba. Gcine sivumelene ukuthi kuzafuze siqhubeke sizenza lezi zikhumbuzo. Hlanganiso odasisebenzisana okuthiwa yi-Hill Zimbabwe. Kuhle ngoba siyabe zinhlanganiso ezilabantu abangaphandle kwesigaba seMandebeleni ngenjongo yokuthi into yethu yonke ibe ngeyabantu bonke.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, umqondisi wenhlanganiso yeBheju likaZulu. Usithandekile uphinde waxoxa lezakhamizi umnumzana Nicholas Ndlangamandla kanye lomnumzana Dingilizwe Mkandla onguye owaya enduneni abachasisa ngokwehlela izihlobo zabo.
Nicholas Ndlangamandla kulima ngesilobela emaplazini farm 35 abathathwa ngabantu abakele mbhubhu. Kuthiwa yimihlobo Ndlangamandla yethi yethi isitshengisa indlela eya emgwaqweni ephuma ngekhaya. Lahamba ngokuphela siyaphindanga sababona. Athi-ke kubazitsho ukuthi kuyakusisazasangelesine nangazisedida. Inkomo zazihambele eceleni kwemgwaqo ngokuyindlela okungane kubalekela amatshe. Ngangizinkunzi sibongolela ngase ngisiya khonapho ebongolela khona ngabona igazi elalilapho ngatshengisa sukuthi kuhlakala abantu ngazabulawelwa khonapho kumbe kwenziwani. Kodwa-ke into eyayikhona ligazi eliningi namaphakede egwayi amagwayi bonabo abantu ababe batshaya kumbe bekuyandanjani. Umbhalane kamdada esemzini wakhe nanyasindawonye kodwa hhayi sithiyeni iguma lithiyeni. Azakutshelwa ngumkakhe ekuseni sithi nawami lapho kungeyeni itete elisuku ngabantu akaphenduki kuyoni. Hhayi kubuhlungu lakhathesi-ke ngingakukhumbula kuhle kuba buhlungu ongakasikwazi nokuthi bayalahlelwa ngaphi kumbe kwenziwani.
Ibizo mna ngingudingilizi Mkandla. Udingilizi Mkandla ngikhuluma ngisisilekela emaplazini ku-Farm 37 lapho enkhona. Mina ngingumzukulu engizalwa ngumkandla omunye wabadala abahambayo. Abadala mhlazana bethathwa ngase ngikothwana sibili ngoba into engangiyikhangele abantu babo bafika ebusuku baqonda endlini kakhulu logogo lapho abalala khona. Angithi nomsindi waba lapho baye kwathina abadala ubaba nomama bacina sebevukile kanye lathi sasiyake sivukile saba ngabantu sesiphandle sibona zinto ezenzakala khonapho. So abantu labana bakhombelisa umpepho wobaba besithi baba anganyinyeki bawufake emlonyeni wakhe bethi anganyinyeki. Babisana lokhulu logogo la gogo ethini esala ukuthi angaphumi lapha endlini. Babisana naye bamdonsa waze waphuma naye kwaphandle kwaba yikumfosa wabo bemdonsa behamba naye bangena naye indlela esuka ngikhaya siya komakhelwane indlela encane e-private road evelejeni ukuthi abantu babaeeda babe nomuntu wesigabeni owayesane esazi ivili lezindlu lapho phela khona abadala. Kwahle kwaba yikuhamba kwabo ngoba basuka bangena komakhelwane bathatha umakhelwane ukhulu umakhelwane khonapho ezenza ngikhaya. Kwakusebusuku kufika kwaba ngabo 2-3 ngokuthi siyakuzwa kwezokala zesigaba sonke wafike ekhala kunjani kunjani lakuzani uthethe kubani uthethe yikho ngafike sidiscovera-ke ukuthi ne-direction abaphuma ngayo nawe-direction lapho ogquma khona izimoto emhluku yikho okwabonakala khona lapho okunamasitutude khona okule gazi khona lapho esasibuthana khona lasike sama ufaka khona itomstone yabe ithathwa khona.
Kusukela lapho-ke kwahamba njani? Akuzange kube lodletshana kuze kube lalamhla.
Awudletshana ngitsho ngoba i-very dangerous akala into leyo abadala besigaba babopha isepho sokuthi kakuyo epolisi kuyeripota yathi ipolisi ayizange yaze yarisponda ayizange yaze yabuya kwaphe kuba into erijetiyesati.
Liyake lihambe yini kule imbuthano ye-National Peace and Reconciliation Commission?
Ngapha esigabeni sakithi asizange ke siye kuleyo mhlangano we-Peace and Reconciliation. Into esiyenzileyo last 2 months or 3 months ago yesaya endlunini indlina yethu malisi ngemva kokuba sisiziye kuthiwa indaba yegukura wonke yabadala abahambayo ikhokhelwa zinduna kodwa induna yasithembina yathi yona leyo nto iyayizwa njalo okwakathesi uce ukuthi abantu besine ukukhulumisana ngayo leyo ndaba ngoba khathesi sikhangayo lokhu yethu uyakuya kukhetho ngomnye wozayo. So izaba ngathi siyisebenzisa njengokuikhona njengesikhadi zombusazo yikho-ke sahlangana banika njalo i-feedback kwabanye ababengahambanga endlinini nakuwo labo ekhuzwayo ukuthi
uyasuthiseka ngokukhulunywa yinduna yini.
Le nto ekhulunywa yinduna mina kayingisuthisi kayingisuthisi ifili ngoba isenze ngathi into yakhona into engenamsekelo izolo kanye ofuzwayo besiya ngapha kithi kade kuholwa umuntu esiwona umuntu lo owesesewuhle kodwa umuntu lo uphethe abantu ikakhulu mina abezindlu lezi ezahanjelwa ngabadala abadala kabatholanga umuntu njalo lumuntu usithi ngangithi ngezwa kuthiwa khona uphile izinto ebantwini beyifuna yini impi abantu baphula ekucineni nawathi impi yakathe siyayihluphi umuntu angasifa siyamlanda ngaphi emzini wakhe ebuhlungu okuwukuthi le nto ingathi iligugu kubo kalisiwa singathi sisaba ngoba yena onongasekho.
Alo-ke ngumnumzana Dingilizwe Mkandla. Njalo sizwe lo mnumzana Nicholas Ndlangamandla bebexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Asenelisanga ukukhuluma lenduna yesigaba ngalolu daba. Uhulumende uthi udaba lwegugurawundi lulungisiswa iCommission yeNational Peace and Reconciliation. Ikomiti yomanyano wamazwe ebona ngokuqeda inketabethabi e-United Nations Committee on Elimination of Racial Discrimination ikhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi alungisise udaba lwegugurawundi njalo abaqhuba imbuthano ngalolu daba bengahlukuluzwa. Iqula lekomiti ebona ngezamabhizimusi kukhansili yakoBulawayo lisembukisweni wezokulima we-agricultural show eHarare lapho elithi liyedinga khona ulwazi ngenhlelo zokulima ezingathuthukisa ipulazi laleli dolobho. Eplazini lakhe umanisipala wakoBulawayo uqhuba inhlelo ezithiyeneyo ezifana lokufuya inkomo, imbuzi lezinye inyamazana. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxelo kansila okuqulaleli umnumzana Edwin Dlovu othi ulwazi abaludinga kakhulu ngolokufuya inkomo zochako.
Sikhangeleleke lathi ukuthi edolobho labobulawayo ngokuya kwesikhathi sifuye ke inkomo zochako eplazini likamanisipala wakoBulawayo. Yikho sikufundile kuningi kanti sakhangela njalo lezilimo eziningi onjenyawuthi lamabele sakhulumisana labayenza inhlanyelo ekhona inhlanyelo ezingadliwa yinyoni safunda okuningi nje kakhoke lesitshengisa ukuthi le inhlanyelo ilungile ngoba inyoni kazidi laze livune nje lingazange likhathaze zinyoni sayithokozelela kakhulu lathi sizayizama-ke eplazini lethu njengedolobho lakoBulawayo.
Khathesi sikhuluma nje lilimile yini eplazini njalo izifuyo yebo ukhulume ngembuzi lenkomo kukhona okuyi?
Sifuyile silembuzi silenkomo aziningi kakhulu eplazini sifuyile ye so besesikhangela ukuthi ngokuya kwesikhathi-ke sifuye ke le nkomo zochako yizo besingelazo
ziyalilethela inzuzo mpela idolopho liyazithengisa lenza njani?
Siyafika isikhathi sokuthi senze i-public auction zethengiswa ke lezo nkomo ngobuningi. Sithole imali encedisayo ukuthi kwesinye isikhathi nxa imali yokubhadala isebenzi ingeneli, sasithengisa inkomo khonapho senelise ukuthi zisebenzi-ke zihole zithole imali. So iyancedisa kakhulu sibili uhlelo lokufuya inkomo nje edolobho lakoBulawayo.
Izakhamizi zona kule ndima eziyidlalayo yini kunhlelo zeplazi lezi?
Izakhamizi kusebenzisa laba abalolwazi kwezokufuya, abalolwazi lwezokulima, basincedisa ngokusinika ke amacebo lembono ephathisayo ukuthi sifuye njani inkomo, silime njani. Kuyasiphathisa kakhulu, ikanti njalo silime ingwebu breweries layo i-customer enkulu ekuthengeni ke amabele aphuma eplazini kunye lomumbu. So hayi, izakhamizi ziyasincedisa ngalezi ezilolwazi lokufuya lezi zolwazi lokulima.
Alo-ke ngumnumzana Edwin Dlovu, ukhansila wedolobho lakoBulawayo engowebandla le-CCC, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana usegcizelele amazwi akhe okuthi izijeziso zenotho ezetheswa inkokheli yebandla leZANU-PF kumele zesulwe ngoba ziphazamisa hathi eleZimbabwe kuphela kodwa isigaba sonke somhlubulo wezansi yezwekazi leAfrika. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi imizi phose yonke esiqindi seBhemba eTsholotsho iphakathi kokukhanya kulandela uhlelo lukahulumende olwamandla kagesi elanga awesola phansi kohlelo lweRural Electrification Agency. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, Studio 7, siyabonga izindaba ezinhle, izindaba ezingela kwehlukanisa, izindaba eziphatha iqiniso njengoba linjalo. Yeah, Studio 7, ngicela abantu ngilamike ibalwe yami, ngicela yamike ibalwe lapho ekuseni, ngicela ke ibalwe. Ngithanda ukukhuluma ngendaba ye-MRP. I-MRP libandla elimangalisayo, ibandla elize ukumela abantu bakwaMthakazi, abantwana baka Mzilikazi, abantwana abahlupheke kakhulu, abantwana abaswele ubukhokheli obuqotho. Bangamafitshane ngithanda ukuthi ngithi mina bantu bakithi bakaMthakazi, phaphamani sizwe sikaMthakazi, like livuke libone lithalaze linanzelele ukuba kuyiwa ngaphi kuvelwa ngaphi Mthakazi. Into ekhona bakithi ukuthi umuntu wonke kusafanele abe nekwazi ukuba la avela khona wavela ngaphi uyaphi. Okokuqala, ilizwe lakithi kumele sikunanzelele ukuba lalivele lingahlangananga iZimbabwe ingakabi khona before 1923 lapho kwahlanganiswa khona kwenziwa khona i-referendum. Nxa umuntu engazi imvela yakhe engakwazi avelela khona kuba zima ukuba into ayikhulumayo ibekwe bekwazi, nanxa engazi sokubonakala akakwazi ukuba alungisise njani ngoba phela i-background yakhe engayazi. Yikho-ke bantu bakithi ngithanda ukuthi ngithi mina ngamafitshane okukhona njengamanje kwahanjwa kusuyazingela. Nxa uhambe usiyazingela lehlukene liyimizi embili, lingabulala kufanele lisheye hlale phansi lishiye ukuba nyamazane selibulele ngoba suke liyidlela ndawonye. Umuntu lomuntu lomuzwa ngibo lapho kufanele ayidlela khona ukudla akutholileyo, kumbe ithi mna mhlawumbe lokhu asebe kujimbile. Nxa bevela egangeni-ke unkomo labomgabe kwakufanele omunye akhumbule ngakubo aphethe igatha ayelitholile.
Injani basakazi, injani basakazi uNdlovu okhulumayo mfana. Hhayi, siyabonga konke okwenzakalayo okukhulunywayo. Kodwa eyi, ubunzima bukhona mani, lizwe lakithi leli kokhelwa ngabantu abangenabo nembeza. Mina ngihlukuluzwa kakhulu indaba yabakhokheli laba akuthiwa kufanele bakhokhele kubakhokhelele indaba yegugurawundi kungamasobhuku labo lezi nduna abayibo ababulawela abantu. Abanye bangikhona abafuna ukukhokhela lezo nhlelo yibo balezi hlobo ezabulawayo, kodwa bajike futhi babe ngabantu abakuthatha lula. Nxa abantu bekhuluma so laba abantu besishoneni into abayenza bevele beyazi ukuthi bafuna ukuyenza. Uthi akhangene ezikolo khona lapho bebathatha abantu babo bebafake ngoba abakithi bengekho ababefanele befundise lapho babulawa. Osobhuku bakumele lezi nduna zikumele khona lokhu kucommunity. Nxa ufanele ukhuluma ususiba ngumuntu omuhle, akula lapho esiya khona thina abantu besintwini ngoba sipritsha. Yibona labo abemdabuko abathi bangaphiwa ama-50 kg yembubhu bezwe kibo sokuhamba ku-right. Akula lapho esingaya khona ngisho. Uba ngumuntu omubi kibo ma ukhuluma ngendlela nje, ngoba lindaba egugurawundi nxa ikhulunywa ngendlela ekhulunywa ngayo yilabo omthwangwa bonabo kumbe ngobani abakukhulumayo khona ngakho besithi kuyakhulunyelwana yadlula. Abantu silezilondo ezingaka, so kuba buhlungu kakhulu. Thina kithi ezikolo kulama-mask rays amangcwaba abantu abaningi abagqitshelwa once at a time bezokuthatha ngendlela elula kangaka. Uyabona ukuthi vele kakula budlelwane phakathi kwabantu labo. Abantwana bethu kade sibafundisa into ezingazwakaliyo esikolo la ngendaba yakhona lokho. Kunzima, kubuhlungu kakhulu.
Sanibonani kuStudio 7, linjani basakazi nani balalela. Mina ekakhulu mina into engathi iyanginyanyisa yiyo le yokuthi abantu bakithi abasebenzi, kugcwele abantu besishoneni emzini yakithi yiyo amakhansila. Le nto izophela, lithanda lengathandi izophela. Lonke lina elikhulumisa indebele siyakwazi ukuthi lingabantwana bamashona elazalelwe emandebeleni, elikhuluma lichothozi MRP. Lonke siyakwazi lingamashona lakhulele esindebeleni, akusimangalisi lokhu. Nayo futhi iStudio 7 inobandlululo olubi, kungani vele sizogcina siphuma ekuthini silalele thina abanye abantu, ngoba masimamela inews zakhona yi-CCC yizanu, yi-CCC yizanu, saze sakhathala. Amaphathi maningi silabo zaphu, silabo FF, silabo MRP, sinamaphathi amaningi esingawalalela esithanda ukuzwa ngawo ngaphandle kwayenale izanu le-CCC. Sikhathele, sikhathele. Kuyabonisa ukuthi lezo iStudio 7 asiyo yethu, ngeyamashona. Kuyasibonisa straight lokhu, hayi kuyabonisa lokhu. Hayi vele mina ngani sifuna ukunginenga, ingani vele sifuna ukunginenga iStudio 7. Ecela ngasakumameli lokhu, lokhu kumele ngikukhulume ngoba ngikhuluma iqiniso. Asisamameli lutho, sisizwanu. Kuyadina, yikho kwayenza abantu beZimbabwe begcebe asalaleli iradio yeZimbabwe ngokuhlala ikhuluma ngeminda, iminda, iminda. Abantu bagcaba sakumameli konke lokhu ezayo sagca sishiya ukumameli iradio yeZimbabwe. Yikho-ke la khonokho elikwenza kwapho kuStudio 7 kuzoxotsha abantu, ikakhulu ngapha kuStudio 7 sesindebele. Hayi hayi, kuyadina lokhu, sikhathele.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kodwa-ke ngicela-ke ukuphendula umlaleli othi yena kasafuni ukulalela iStudio 7 ngoba sihlala sikhuluma nge-CCC leZANU-PF kuphela. Hatshi, asikoqiniso lokho. Nxa abamanye amabandla ikakhulu abe-MRP bele mcimbi, siyabapha ithuba, sihlala sikhuluma laye la umkhokheli wabo umqondisi moyo, sikhulume labanye nje abebandla lonalelo. Yikho ke sisithi hayi sikoqiniso, thina njenge-Studio 7 asisekeli hlangothi. Siyabonga. Ekwezemelika, uMongameli Joe Biden usesole owayengumongameli uMnumzana Donald Trump labasekeli bakhe esithi bafuna ukubuyisela inqubela phambili yelizwe emuva. UBiden wethule umbiko lo izolo ntambama esigabeni sePhiladelphia emkhankasweni wakhe wokudinga usekelo phambilini kokhetho oluzayo ngomnyaka ka-2024. UBiden uthe uTrump labalandeli bakhe abazithi iMAGA kumbe Make America Great Again bale abalandeli isisekelo sombuso welizwe. Ophendule amazwi kaBiden, umnumzana Kevin McCarthy emele ibandla lamaRepublicans, usole uBiden esithi kumele axolise ngokufanisa abebandla lamaRepublicans labadlulisa amalawulo abathiwa ngamafascist. Ukuhlaziya umbuso kamongameli Joe Biden sixoxe lengcwethi yecubungulayo ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngathi ngokubona kwami ngizikhuphe njengomuntu o-independent okhangela from esibangeni sokuthi angisomRepublican angisomDemocrat, ngingumuntu nje okhangeleyo, ngikhangela amanamba akhe. UBiden mina ngibona ngani uyawanela usomsebenzi ngoba wenza okufunwa ngabantu abamvotelayo. Nanku inamba zemsebenzi abantu abasebenzayo, abantu baloku beqhatshwa. Eyinye indlela yokuthi ubone ukuthi upresident uyanelisa ukuthi abantu bathole imisebenzi. Siyakwazi ukuthi ezindaweni zethu lapho esebenza khona eziningi, silalo khona ukuthi kuthiwa kule shortage yestaff, siswele abantu bokuqhatsha. So uchithi imisebenzi mningi. Nxa ufuna ukuthi uyasebenza lawe ugijimisane lezinto ezeyikhonomi, wanelise ukubhadala irenti, uthenge ukudla, imisebenzi ikhona. Then okwesibili ukuthi njengoba ngisitsho ukuthi kuyaba kusiya ngokuthi ungubani, singananzelela ukuthi intengo yamafutha ohambisa izimoto ike yakhwela yaya phezulu. Kodwa kathe sesibone amaviki edlulileyo iloku isiya phansi. Kodwa ungabuza umdemokrat uzakhala ye ngenxa yokuthi zikhona ezinye izinto eziphezulu ezinye. Ungabuza umRepublican, umRepublican kasoza akutshele lokuthi intengo yana ye-fuel iye yehla. Mina njengomuntu ohlala kuleli ngibona ngani uBiden uyazama ngoba iRepublican Party ikhangela abaphezulu abalezimali. IDemocratic Party ikhangela abaphansi labantu abadala abangelazimali. And yibo abantu abangafinyelelwa ngama-polls ngesinye isikhathi esiningi. Sizabona nge-election ezayo, kodwa mina ngibona ngani uBiden umsebenzi wakhe uyawanelisa. Whether ngumsebenzi ophakathi welizwe kumbe udlelana lamanye amazwe, ngibona ngani uyawanelisa.
Alo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu, ingcwethi yecubungula ezombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseWashington State khonapha kwele Melika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 kuband le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Isikhathi yiso esesidliwe ngumangoye, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ekuqhubekeni kokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, abaningi sebebuyela ekhaya. Lanxa lakho umubi kakhulu. Imdeni yabantu abalichumi ethi izihlobo zayo zathathwa libutho le-5th Brigade esilobela ngo-1985 ngesikhathi seGugurahundi. Isole induna yesigaba ngokuthi ithi kungakhulunywa ngalolu daba. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi lingakhohlwa ukuthi nxa lifuna ukuthi lilalele njalo indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Nasidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo kumbe namhlanje ntambama ngo 7:30. Igama ngo Chris Gande, ngilifisela ke impela viki elithukela. Asidibaneni.